So we see ka disenda ba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mavile lantathu ngomabasa 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwe-MDCT eMelika luthi luyawusekela umanyano wamabandla aphikisayo osungulwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Walshman Ncube lonkosikazi Joyce Mujuru.
Siyakwamukela kakhulu sibili lathi njengeprovinsi yalapha eMelika. Ukubambana into eqakathekileyo kakhulu.
Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF. Icele le-G40 selikhanya lisehlulwa ngelikamnumzana Emmerson Mnangagwa.
So kutshengisela nje ukuthi sokulokubhidlika ngoba vele umnumzana uMnangagwa kukhanya vele izipho zakhe vele sezitshonile ebukhosini.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwe-MDCT eMelika luthi luyawusekela umanyano wamabandla aphikisayo osungulwe ngumnumzana Morgan Tsvangirai, umnumzana Walshman Ncube lonkosikazi Joyce Mujuru ngeviki edluleyo. Umqoqi wenhlelo ze-MDCT eMelika umnumzana Muzi Ncube uthi ukubambana yiyo yodwa indlela okungakhitshwa ngayo iZANU-PF embusweni ngomnyaka ozayo.
Siyakwamukela kakhulu sibili lathi njengeprovinsi yalapha eMelika. Ukubambana into eqakathekileyo kakhulu and kumele sinanzelele ukuthi khona into esilwa layo i-animal ye-37 years lokho ibusa iZANU-PF. Sesehlulekile in 37 years as individual opposition parties. Ngoba iZANU-PF singene yaxila yenza konke kwenzayo. So it is very important ukuthi sithi singena ekhethweni luka-2018 singabantu beZimbabwe versus ZANU-PF. It is the only way victory is certain because sonke siyabe singabantu beZimbabwe sibambene, sisilwa lento eyodwa. So siyabe sonke sijonge into eyodwa, sikhangele ukuqilwa kweZANU-PF. Angeke iphumelele nxa kuyikuthi abantu bonke abeZimbabwe bebambene besilwa la iZANU-PF. Siyakuthakazelela kakhulu lokhu ngoba ukubambana into eqakathekileyo kakhulu and ukubambana kwakhona lokhu sifuna ukuthi nxa sesiwine lama-election ka-2018 kube yinto ekhontinywayo ukubambana kwamaZimbabweans because for the past 37 years besilokhu sisilwa singabantu esehlukeneyo. Sifuna ukuthi from 2018 amaZimbabweans atshengisele ilizwe amazwe wonke jikelele ukuthi singabantu bothando njalo siyathandana, sifuna ilizwe lethu lithuthuke ligcine liyiSingapore of Southern Africa as an IT hub of intellectual smart people who have developed and taken their country from a regression to a progressive country.
Kodwa iZANU-PF Ncube ithi lidlala ngesikhathi elikwenzileyo kufana lokuhlanganisa u-0 lo-0 uphuma lo-0.
iZANU-PF vele ngamazwi ayo awe-propaganda ye-37 years ago ingathini vele Mr. Nkomo? Asiyitshengisele ke iZANU ngo-2018, sizayitshengisa iZANU ukuthi ukubambana kwethu kwabantu beZimbabwe yikho okuzayinqoba. Sesakubona kusenzakala konke kubo Zambia, labo Senegal, labo Japan, amazwe amaningi abambanayo akwanisa ukuthi akhiphe abantu abangama-dictator abanjengabo Robert Mugabe bebambene. Yikho esikwenzayo thina amaZimbabweans and sikhangelele ukuthi ngo-2018 sizanqoba kakhulu sibili, siyitshengisa iZANU ukuthi khona you are gone for good.
Umnumzana Muzi Ncube ngumqoqi wenhlelo ze-MDCT eMelika. Ukuhlaziya umanyano lo sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani kuyisithengiselo esihle kakhulu nxa ukuthi amabandla omathathu la abambele emathathu elungiselela ukuthi angene kukhetho lomnyaka ozayo. Kuyinto eyokuthi wonke umuntu owazi yakwenzayo becabanga ukuthi kufanele yenzakale. Udubo olusesekhona ukuthi umbambano wabo awukaphumeli egcekeni ukuthi kukhanya ukuthi yikubambana kwamabandla emathathu kumbe emane kumbe emahlanu kumbe yikubambana kwebandla le-MDCT le-MDC kuwancele kube lokunye ukubambana futhi kwelinicele kwe-MDCT nonkosikazi uMduru. Mbone ngani khonokho mina kungaba uludubo kakhulu nxa yokuthi kungakacubungulwa. Kodwa ngibuye ngibe le themba lokuthi njengoba bechile ukuthi bona basesele ndawo izinto abafanele bakhulumisane ngazo kumayelana lokubambana kwabo lokhu besiya ekhethweni lokumanyana kwabo lokhu besiya ekhethweni, mbonani mhlawumbe bazalungisisa zenezezinye zendaba ezingakabi segcekeni ukuthi zilungisiswa njani. Bekungaba kuhle kakhulu nxa kungaba yikuthi siza sesifika esikhathini sokhetho umbambana lo usungumbambana esegcekeni ukuthi ngasombambana nowamabizo namagama kodwa ikubambana ukuthi wonke umuntu oselwela ilizwe leZimbabwe.
Lubana ethe abambana amabandla la lamanye angakangeni aphikisayo amisana leZANU-PF ngomnyaka ozayo ebambene. Ubona izala nkomona?
Ngibona ngani mina ithuba lokuthi elinye ibandla kumbe omunye umanyano ongasu owabantu bezanu ukuthi uthole impumela kukhetho oluzayo luka-2018 umkhulu kakhulu, ngoba nxa sikhangela isisaka kahle kusukela mhlawumbe ngo-1980 ibandla likaPresident Mugabe leZANU-PF belihlala lithola lihlala liwinile lithokoze kakhulu ngesikhathi sokhetho. Ngenzeka ukuthi belithola amavoti afika mhlawumbe i-1.6 million uTsvangirai waka wafika kubo 1.4 EMDC sabambene njalo kukhetho lwedlule ungahlanganisa amabandla wonke lamancane abedlulile lapho izalo elihlala ifika khona. Ngakho kutshengisa ukuthi ithuba lokuthi angadlula nxa ebambene njalo ngo-2018 liba likhulu kakhulu. Ngibona kuyinto enhle kakhulu engaletha inguquko elizweni.
Umnumzana Nkululeko Sipanda uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF phakathi wecele le-G40 elisekela unkosikazi Grace Mugabe lelisekela umnumzana Emerson Mnangagwa ele-team Lacoste. Kodwa kukhanya ele-G40 selibandezelwe kanzima, nanku ilunga lalo umnumzana Sevia Kasukuwere selakho ukuxotshwa ebandleni kungela lo yedwa owe-G40 omlwelayo. Kambe kungaba yikutshabalala kwaleli qembu na? Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa ulalele ezinye iziphumi zeZANU-PF zikhuluma zithi khona into le eyamabandla leyama-factions yakula kuthiwa khona umlwi wakhona ukhezela yithi thina abantu ama-commentator lama-journalist, kodwa bona bayazikhulumela kodwa kukhathesi bathi bona bafuna ukumxotsha ngoba-G40. Bona vele abanye bakhona bathule ngoba vele sebejike ngaphansi kwesitimela khonakhona vele abasenadaba laye. Hhayi bayamvila ngoba nxa yena uGrace Mugabe ethiwa nguye usiba lukhulu owe-G40 umgabe tena wazama ukuthi amvike laphana usakhathi kuyele bangathi avalavala indaba yaphindisa amaphepha akhona kakahle. Kodwa khona kathesi bebona uNgcono Trump thekile ngaphansi kwesitimela ngoba hhayi umfula wakhona sigcwele kakhulu.
Osandi Moyo labo mahoka labo baxotshwa ezikhundleni zabo njalo banakanelwa ukuthi ngamalunga eqembu le-G40. Akekho okuleli qembu owawuvulayo umlomo, sokuyikudilika kwalo nalo leli qembu.
Ngibona ngathi mina njengoba sesikhangelane lokhetho sokutshengisela nje ukuthi sokulokubhidlika ngoba vele umnumzana uMnangagwa kukhanya vele inzipho zakhe vele sezitshontshile ebukhosini. Njengokuthi wakho nje mbona ngathi vele khathesi sibe siyafa kwithuneli.
UKasukuwere yena umbona esinda na kumbe sokuyikudilika kwakhe?
Inkinga phela uKasukuwere
gala history liberation struggle so what others was the similar about abamsekela okwakhathesi angibona ngathi hayi sokuyisikhathi futhi le manje uya njengomuntu ongathi ufundile kancane ngawo hlabela dhaji sengitshana lakho angiboni ikhathi esizakuma.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezombusazwe sixoxelaye eseHarare. Lanxa ezinye ingcwethi kwezenotho zisola umthetho obunjwa nguhulumende ozabamba amabhanga ukwamukela izifuyo njengesibambiso esokuthi uZulu acele isikwelede, amanye amalunga edalela ephalamende athi lo ngumthetho omuhle olakho ukuthuthukisa abensundu ngitsho lezakhamizi zemaphandleni. Omunye wabalombono ngumeli wePinga North edalela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Ngokubona kwami inkomo umthetho lo ngumthetho oqakathekileyo ngumthetho esingawuthi ngozama ukuthi uphathise abantu abamnyama ukuthi labo bethole abangakuthola ikakhulu kumabhizimusi ukuthi banelise ukuthi befelise amabhizimusi abo. Umthetho lo ngumthetho ozama ukuthi uthi bona osomabhizinisi abamnyama abangela okwabo babangela ama-assets afi anjengezindlu lama-building bethole indlela yokuthi ama-loans bewathole ama-loans okuthi labo becelise amabhizinisi abo. Siyananzelela ukuthi umthetho kade uvele ukhona ngumthetho othanda ukuthi abantu babe lento ebambekayo efana nama-building. Kodwa-ke nxa sokuthiwa khona olenkomo zakhe naye kakwanisi ukuthi kakazibe isibambiso esokwenzela ukuthi ekwanise ukuthi ethole isikweletu ezweni emabhanga. Mbona ngani mina umthetho lo uyayenza?
Umthetho lo uzabamba amabhanga wonke ngamandla ukuthi emukele izifuyo kumbe akhona amabhanga athize ahleliweyo?
Lo umthetho awujonganga ukukhetha amabhanga ukuthi lawa yiwo abayenza lo, kodwa ujonge nje ukuthi ukhonosele ukhuthaze i-financial sector nje yonke yaseZimbabwe ukuthi ithole izibambiso ezivela ebantwini ezivela kumabhanki abakhulayo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli wePinga North edalele ephalamende. Sixoxelaye ekhona le eBinga. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Awin biba wasina lemawin biba.
Yibokambe Zulu kandaba lingalithuna njani lapho likhona khona ngapho ngemakhaya? Siyahlangana njalo ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Njengokuthembisa kwami ngeviki ephelileyo, qhubekela phambili ngodaba lokudlisa indoda ngilonkosazana Stars Thebe Mathe, lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezamasiko esintu. Saluchiya ke udaba lolu uMathebe ekhuluma ngokuthi umuntu owesifazana kumele aphathe njani omunye wakhe.
Okuhle ukuthamba nje ubaba umthambele lapha ngathi uyaphuma khona uyahlanhlatha. Yebo phela asikuthi abahlanhlathi labo baba bayahlanhlatha, kodwa ube le ndlela epholileyo yokubonisana lesithanda sakho ukuthi hayi baba inhlanelo leyanothe sihlanele u-301 endimeni leyana uyawubona umkhathi uzikiredi ukuthi iphini asifake u-2 months kuziva uthi masinyani njengoba izulu ukuthi uyedlula utshani. Hhayi ukuthi ngesikhathi inkomo zihlaba umndina ubaba sithi thathani liyani ihlanyelo ubambe igoli uthi ukuthini ukuthini izabe usukela indoda ngempama uthi usuyadingana le mpankwa uthi ufuna ukuthi kusasa ingasakhonya emzini wayo. Akula nto enjalo ezakwenzeka. Okuzatholakala kuphela ukuthi uzayinika isikhwehlela izacaka ibe lugodi iyadleni ayinoni ngoba lokhuyana kuzabe sokumile emthanjeni yemizimba yakhe ukuthi lanxa ukudla kumele kubhudluke kuhle emzimbeni akusabhudluka uba wamdlisa into engathediyo emindawonye uthole sekhwehlela ku-athi kuTB kayibanjwa. kumom talebin kutalum talabantu ngenxa yokungalayeki kwakho ngakini sicabanga ukuthi kumele indoda iphonge uyihlasela nje loba ngasikhathwa akona ndoda futhi ngicela ukukutshela ukuthi akuna ukuthi umuntu udlile lowo muntu indoda nxa ivele ungayihlasela phakathi kwabantu noma uthi idleni noma uthi ayadla uzayibona ibongolela ukuthi umfazi phambili komphakathi
ye kunjalo ke khabo uzoza kutwa ke phela uzazibana udliswe ngefotsholo asiyekele ukukhuluma iqiniso sibili kukhona khonokho phela ifotsholo iyabe ijayiwe yini
uba abantu bale nkulumo ezijiyeneyo lo mathebo uzavumelana lami kufana lala madoda athi mina vela ngenziwa njalo ngumfazi mina umfazi ngiyatshaya utho njalo nje kanti nguyo sikakha athuka indlebe ezakutshaya ngenhlanakela abongolele kudle kwembuzi kodwa phakathi kwamadoda yabe sithi mina umfazi ngiyatshaya kuhle ukukhuluma abantu bajaye izifuba ngezinye izinto kambe wona umuthi sibilwa lo ugcwala ifosholo abantu bakwazi ifosholo inganani phela angahlaphe lanxa uthi uyamsiza izinto lezi zingaba khona kasali kodwa ubunzima bakhona yikuthi ezinye zakhona ubuningi bazo vele zingcolile akuzwe kambe nxa umfazi ezahamba egeza engxenye esesikhathini athatha amazilwana kuthi i-apheke ngawo itiye ayisikoko ukuthi umuntu ingcekeza khona lokhu kati yona indoda ingathona ihlezi khona bendlini umama lowo uyabe kholisa ukuthi kutheni amanye amadoda eselele abantwana yena besebhoka umbo ngendlu nje
ye kunjalo mabhoqo yazizwela sibili phose lakho khonapho
umuthi oqondileyo wokudlisa indoda yikuyithanda uzehlisa kiyo kodwa nxa ufuna ukubona ukuthi enye inyamazane ingaphila yini phakathi komzimba womunye umuntu hlanganisa zenezi zinto ezikhulunywa ngumkandla uzenze uzifake kodwa okusondelayo uzaqala nzima ngomuntu wakho esethone khwehlela engumbongendlu lanxasi usithule plani yokwenza ulutho kulezi nsuku phela umlimi siwasifuthisa lathi omama akunika iplani umlimi une mali yakho usufuna indoda ikuncedise ukuthi lenzeni liinveste njani siyathe baba lokhu senze njani dedi lokhu senza njani senze njani baba uvele useyinto yokutshona ihoka akwesabe akukhohle aza kukhohle loo mali isengutsheni ukuthi uke nje isithanda sami ufaneleke ngithi kwenlangasijumekile mphonge usithelelenye into nje siyilalele ngenxa yokuthi wayivela wayiphambanisa wayigcina izihlahla zokuyenza zibe yisiphukuphukisa into kandura sozamela kubeze kube ngothi kathi baba uyabona laphana khangela baba khangela lokhu hawe uyabe usuzithalisa nzima tube uyabe usuzithele nzima ukuhlala nesitunatuni endlini indoda idlise ngokuyithanda uyekele icabanga uyekele le ngqondo zayo ukuze nxa urongo ikuqondise lawe lanxa urongo erongo umqondise
hayi ke okwalamhlanje ngimalapha ke zulukandaba ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke unkosazana Stars Thebe Mathe lo mnumzana Thandeko Zinto Mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo Oliver Lisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
uhlelo olumnandi uhlelo luhlabusayo uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke esiluphiwe nguGibbs Dube we Studio 7 asibeni sonke njalo lo Gibbs Dube ngeviki ezayo okwamanje ngelifake ezandleni zika Mike Wobe esedulele uhlelo lwabasakhulayo
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje ngizobe ngixoxa losikhulayo ongumlobi umnumzana Pluto Ntabende mayelana losuku olukhethwe inhlanganiso United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO njengosuku lapho umhlaba wonke jikelele uzabe uthakazela abalobi njalo umsebenzi wabo wokubhala amabhuku olubizwa ngesiNgisi World Book and Copyright Day ngiyakwamukela kuhlelo Pluto unjani Pluto wami
ngiyaphila
njani? Ngiyazama bhuti wami. Masihlabe ke le ndaba. Yini umbono wakho ngalolu suku?
Usuku lolu lubalulekile kakhulu sibili ngoba lusuku oluthi lokhuza imisebenzi yethu njengabalobi laifaka emisena abantu njalo luyithenze ukuqhakatheka kwayo.
Inhlanganiso e-UNESCO iyacho ukuthi kulumnyaka uhlelo lwabo lukhangelele ukufundisa lina abalobi abadabukela amazwe achiyeneyo emhlaba wonke jikelele indlela zokubhala amabhuku azoyenza ukuthi kube lula ukuthi abantu abangaboniyo babale amabhuku. Awungitsheleke Ntabende, abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe balalo ithuba na lokubala amabhuku?
Ithuba likhona kodwa hayi asilo thuba sibi esingathi thina lingalokhuzwa ngonke umuntu. Sibabo Dorothy Duncan Braille Library eHarare, kodwa-ke zilutshwana indawo lapho abangathola khona amabhuku abangakwanisa ukuwabala ayenzwe nge-braille. Kufanele siqakathekise njalo ukwenza la abathi ngama-audio books abangakwanisa ukuyalalela.
Le zinto zikhanya ngathi ziyabiza imali eningi. Awungitshele, ziyatholakala na kwele Zimbabwe?
Lezi zinto ezingatholakaliyo sibili ngikhuluma lami ngisazama ukuthi lami lifakwe nje kwaba kuthi i-audio ukuthi abantu belalele, kodwa into esupha kakhulu into ezingatholakaliyo zini.
Abameli abe-UNESCO bangayenzani ukuze basize abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe ukuze kube lula ukuthi babale amabhuku?
Ngibona ngathi yonke into iqala ngokuthi bekhulumisane labalobi, sikhulumisane njalo lenhlanganiso ezingasincedisa ukwenza ama-braille lawa ama-audio book. Bengasincedisa njalo lokwenza maybe esingathi yi-fund yokuthi bencedise ngezimali ezincane ukuthi sikwenze lokho.
Enye indlela engasiza abantu abangaboniyo kwele Zimbabwe ukusetshenziswa okwama-information communication technologies, imishina eyenza ukuthi kube lula ukuthi abantu abangaboniyo babala amabhuku. Le mishina iyatholakala na kwele Zimbabwe, njalo i-UNESCO ingathi singaqala ukusiza ngokusithengela le mishina sikhangelele ukuthola usizo olungakanani?
Hayi, into ezingatholakaliyo singathi vele nje izinto ezingancedisa labo abantu kazitholakale ebizweni lakithi. Okunyangazi ngaba nguhulumende lo mkhonomi wethu kwenzakale into ezinjalo ezingatholakali. Ekuncediseni lapho kuqakathekile ukuthi sihlale labantu njalo labo abafuna ukuphathiswa. Kuqakathekile ukuthi labo bebe khona uma sizama ukuthi sibuye nesimathile plan yokubancedisa.
Uma sesixoxisana ngokuba la mabhuku njalo abantu abangaboni, ngaphandle kokuthi le mishina eyama-ICTs iyabiza imali eningi, zikhona ezinye izinto na ezingayenza ukuthi impilo zabo zibe zibi?
Singathi thina ilabo abalobi abalobi labo kuqakathekile ukuthi baziswe, ngoba abanye abalobi abaningi abawafaki ama-books singathi ku-braille kuma-audio books awangakwanisa ukuthi encedise labo abantu angaboniyo. Nayo-ke esingathi yona yi-marketing to abantu abanjalo, sisuka sibakhoze njengomphakathi.
Abalobi kumele bayenzeni ukuze amabhuku abo atholakale kulabantu abangaboniyo?
Okokuqala ukuthi kufanele udinge inhlanganiso engakwenzela. Okokathesi mina ngisakhuluma labe-Dorothy Duncan Library abayenza ngeze-braille ukuthi sikhulumisane ukuthi bengangenzela njani ukuthi ibhuku libe nge-braille. So inhlanganiso ezenza amabhuku anjalo incwadi ezinjalo zilutshwana, yikho nje okwenza ukuthi kube nzima ukuze abalobi benzele abantu abangaboniyo amabhuku.
Abalobi kumele bayenzeni ukuze amabhuku abo atholakale kulabantu abangaboniyo?
Okokuqala ukuthi kufanele udinge inhlanganiso engakwenzela. Okokathesi mina ngisakhuluma labe-Dorothy Duncan Library.
Ukuze lokho kwenzeke, umlobi kumele akhangelele ukuchitha imali eningi na?
Into ebizwa imali eningi okwenza ukuthi labanye abalelwazi lokuthi kwenziwa njani egcine bengasakwenzanga.
Hayi, uyihlabile le ndaba Ntabende. Ngiyajabula ukuba lawe kuhlelo. Bafethu, isikhathi sesifikile lapho sekumele ngilivalilise. Olivalilisayo nguMike Hove. Bafethu, lilale.
Siyabonga. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, zilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ye, ngiyabonga kakhulu. Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo?
Namhlanje bemfuna ukukhuthaza abalaleli njalo bakhumbuza ngokuba yilo lalo umuntu odalwe lapha emhlabeni udalwe ngunkulunkulu wamenza ukuthi umuntu lo abe lenjongo ngempilo yakhe. Singananzelela kumahubo, kumahubo 139, kuyamangalisa kakhulu ngenxa yokuthi uDavid uyakhuluma laphana esithi yena engabi khona esishini sikamamakhe unkulunkulu nguye owamelukayo, nguye owamdalayo, nguye njalo owambumbayo waze waba ngumuntu ephakathi kwesisu sikamamakhe. Singakhangela njalo uJeremiah, uyakhuluma kuJeremiah chapter 1 verse 4 uthi vele ningabi khona, unkulunkulu ekhulumisana loJeremiah ethi wena ungabi khona ngahle ngakukhetha ukuba ube ngumprofetha wami. Lokhu kutsho ukuthi unkulunkulu uqala adale injongo yomuntu umuntu engabi khona. Kutsho ukuthi sonke sikhona lapha emhlabeni sizalelwe ukuze sifeze injongo leyo unkulunkulu ayidalayo ukuze siyenze. Singakhangelisa umzekeliso kaJesu, ilizwi likankulunkulu lithi lona yena wayeyimvana eyahlatshwa aba ngumhlatshelo umhlaba wona ungabi khona. Kuthengisela ukuthi unkulunkulu uyahlela injongo yomuntu ayibeki belaphana abesebuyela ngemuva ke sokuza kuba le njongo eyokuthi umuntu lo azalwe. Kodwa umuntu lo uzalwa nabazali abathize, uzalwa engumuntu mbe ngumuntu omnyama mbe likhiwa mbe ngumchina mbe ngumindiya, konke lokuyana sokuhambelana lokuthi akwanise ukufeza injongo leyo unkulunkulu amdalele yona. Ngathi singakhangela ubaba uMandela ukuthi kwakudingakala umuntu onjengaye ukwenzela ukuba iSouth Africa ikhuleleke. Singakhangela njalo embhalweni uEsther, abaningi balithanda ibhuku leli likaEsther. Siyakwazi ukuthi uEsther wayengumJuda owayengaphandle owangamelanga abe indlovukazi yePersia. Kodwa siyambona uNkulunkulu ehlanganisa izinto ekugcineni uEsther wagcine engena esiba indlovukazi. Ngokungena kwakhe ukuba indlovukazi waphephisa isizwe samaJuda. Yazi ukuba uJosefa uNkulunkulu wayenza ukuthi uJosefa athengiswe ngabafowabo angene ejele, kodwa ekugcineni simbona esenguye omkhulu eGibhithe esiza abantu esenza ukuthi kube nokudla. Sibona uDaniel kuba into efana naye. Ngakho namhlanje inkuthazo endayo ikuba abantu bekezela kule njongo uNkulunkulu akudalela yona, njalo kumele senjongo uyifeze. Injongo yakho uNkulunkulu wakudalelanga ukuthi ibe ngeyakho ukuthi uzikholisele, kodwa wayidalela ukuthi wena uncedise abanye abantu. Siyabona umama uTeresa owancedisa abantu ababedubeka eNdiya. Siyabona njalo uNkulunkulu uvusa abantu abaningi ukuze bencedise isizwe, abanye abantu baphume phakathi kokudubeka. Manje wena yithi injongo yakho uNkulunkulu akudalele yona na? Yumbuzo engifuna ukuwutshiya labalaleli ukuthi kumele uzihlolisise ubone ukuthi kambe kuyini okumele ngikwenze ukuze ncedise abanye abantu, ncedise isizwe sakithi ukuze abantu baphumelele. Abanye baphume kuyangeni, baphume kudubekeni, intandane zithola abazali, abantu abagulayo bathola umuntu obakhangelayo, njalo njalo ke. Kumele ube kwazi injongo yami kuyini engakudalela lapha emhlabeni.
Kuyigqibe mfundisi, ubabeke enkosini abadubekileyo labadabukileyo lamhlanje.
Siyathandaza namhlanje ngegama likaJesu, sithandazele ukuba uNkulunkulu sibe kwazi injongo yethu okokuqala, kodwa okwesibili sesithandazela abalaleli abagulayo labalaleli njalo abadabuke emoyeni ukuba bathobe wena ngelizwi lakho, bathobe ngomoya oyingcwele, ubasize ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu inkosi sifundisi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Nele mthokozo muhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.